Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mtokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 24 kuNcwabakazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
The application is dismissed with cause. Emerson
isicelo sika mnumzana Nelson Chamisa siyalahlwa. Umnumzana Emerson Dambudzo Mnangagwa nguye onqobe kukhetho lokudinga umongameli
held on the 3rd of July 2018.
Umthetho ndaba we Constitutional Court unqume namuhla ukuthi umongameli Emerson Mnangagwa wanqoba ngokuqotho kudaba obelukhwezwe ngumnumzana Nelson Chamisa ephikisa impumela yokhetho.
Wenza kahle ukuthi acele umnumzana uChamisa ukuthi basebenze bonke ilizwe lisiya phambili ngokuba angeke ulivuse lizuwedwa angeke ulivuse nxa ingqondo yakho ukuthi mina ngizano yime ngaziyo.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi umnyango wakhe kanye lezandla zakhe zivulekile ukwamukela umnumzana Chamisa iloba nini nxa efuna ukusebenza laye. Inengi labantu endaweni ezitshiyeneyo zelizwe lamukele ngembono ehlukeneyo isinqumo senkantolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthetho ndaba we-Constitutional Court namuhla unqume ukuthi umongameli Emerson Mnangagwa wanqoba ngokuqotho kukhetho olwenziwe mhlaka 30 ngenyanga edluleyo. Umthetho ndaba lo obusahlulela udaba obelukhwezwe ngumkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ephikisa impumela yalolu khetho. Kubiga intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Esethula isinqumo sakhe emthethwandaba waphezulu oweZimbabwe Constitutional Court namhlanje, uChief Justice Luke Malaba uhle wanquma esekela okwethulwe ngabe commission yeZEC ukuthi umongameli Emerson Mnangagwa nguye onqobileyo.
The application is dismissed with cause. Emerson
isicelo sika mnumzana Nelson Chamisa siyalahlwa. Umnumzana Emerson Dambudzo Mnangagwa nguye onqobe kukhetho lokudinga umongameli
held on the 3rd of July 2018.
Abe MDC Alliance bakhweze lolu daba emthethwandaba weConcord befuna kwenziwe okukodwa phakathi kokuthathu okubalisa ukuba ingaze yemukelwa limpumela yabe commission yeZEC ukuphindwa kwalo loba ukubetha umnumzana Nelson Chamisa ukuba nguye onqobileyo. UChief Justice Malaba uthi bathethe lesi sinqumo ngemva kokunanzelela ukuba abukho ubufakazi obanelayo kudaba olukhwezwe ngabe MDC Alliance.
The Zimbabwe Electoral Commission made a critical admission.
I-Commission ASEC ivume ukuthi iyenze iphutha lapho ikhiphe inombolo ezingekho qiniso, kodwa bakulungisile lokho. I-ASEC ekuqaliseni ikhiphe ukuthi lokho yikho kwenza ukuthi uMnangagwa anqobe nge-0.1%. Uqakathekile ukuthi umuntu azwisise ukuthi impumela yokhetho iphathwa njani.
Kusenjalo omunye wabancintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Peter Harry Wilson owe-Democratic Opposition Party obese mthethwandaba laye uthi asimangalisi isinqumo esethulwe nguChief Justice Malaba.
Khulume ngasi Zulu mina kulasicacisile ngento eyazayenzakala lamhla, yinto eyenzakala lamhla. Ngandiqinisa nti ngabe kuvumela into le izangena ku-technicalities ne-technicalities ezisebenze sikhathi sangikhona sesidlule now iqalisa ukuthi gijimisa ilizwe kathesi so unqobile upresident akusela into ezenzakala kathesi sukuyinto ephelileyo into engikhulumela izolo iqiniso enzekeleyo so i-judgment yangikhona isiphelele ngezandla zethu sonke.
Lesi sinqumo esethulwe ngumthethwandaba we-Constitutional Court sisitsho ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa sekuzamele agcotshwe phakathi kwensuku ezimbili. Abe-MDC batshela intatheli izindaba ukuba sebezosebenzisa ezinye indlela ukutshengisa ukukhonona kwabo phezu kwalolu daba lokuqilibezelwa kukhetho lukamongameli njengoba eyokuya emthethwandaba isihle yaphelela lapha. Kodwa bathi khona bezokwazisa abalandeli baleli bandla ngemva komhlangano ozongenwa inkokheli ye-MDC ye-National Council ngolwesithathu ngeviki ezayo ukuthi manyathela bani abazawathatha. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Izakhamizi zeHarare eziningi zithi zidanile kakhulu ngesinqumo somthethwandaba lesi. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Esethula lesi sinqumo umahluli omkhulu uChief Justice Malaba ubalise izinto ezimbalwa ezifana nokuphuza ukuhambisa amaphepha emthethwandaba kanye lokungalethi ubufakazi obeneleyo okwenziwe ngamagqwetha omkhokheli womanyano MDC Alliance uMnumzana Nelson Jamisa. Ngemva kokwethula kwalesi sinqumo iningi labakhulume le-Studio 7 batshengise ukudana okukhulu bebalisa ukuthi ngakula okusha okukhangeleleyo phansi kombuso kaMnangagwa.
Eqinisweni lonke akula okutsha esingakukhangelela besisithi mhlawumbe umthethwandaba uzizwa ezinye imbi zikazulu weZimbabwe alethe inguquko kodwa ukhanya kuyalile kodwa besizamile. Singazi njalo sizabona ngo-2023 ukuthi kuzahamba njani.
Egcizelela kulokhu uMnumzana Thembisa Ntungagwa uthe ilizwe belikhangelele okutsha kodwa ngendlela obelusahlelwa ngayo lindaba emthethwandaba bekuvele kusobala ukuthi isinqumo siya ngaphi. Abanye baveze ukuba lowa bengajabulanga ngesinqumo esethulwe yiConcord sokumele uMnangagwa abuse ngendlela ethabisayo akusela ngenye indlela ngaphandle kuwa abantu babambane ukuze ilizwe liye phambili. UMnumzana Dafaza Tsetsi uthi ukubamba nayikoso uqathekile ukuze kube lenqubekela phambili. Abanye bancome ibandla le-MDC Alliance nginyathelo abalithethelwe kwe-mthethwandaba we-Concord. Ngakho-ke isinqumo esethulwe ngumthethwandaba akumelanga sibabisele emuva.
Loba nje besingakhayelelanga okunqoba ngoba omahluli siyabazi ukuthi bafakwa izandla. Khonokho nje ukuthi sibatshengisile ukuthi bengasoze benqobe lula kasi soze siphumule njalo sizobe sikhona ngo-2023.
Ngesikhathi isinqumo lesi sethulwa ngumalaba amapholisa abegcwele endawana yonke esigodlweni seHarare. Esigodlweni sebandla lelibusayo ele-ZANU-PF kuqhamuke umkhosi wenjabulo enkulu ngaphambilini kwekothula kwalesinqumo okwenze kwaba lemicabango yokuthi abe-ZANU-PF bevele betshelwe ukuthi sizoba ngesinjani. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngiuGibson Bebe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umnyango wakhe kanye lezandla zakhe zivulekile ukwamukela uMnumzana Nelson Chamisa yiloba nini. Ngamanye amazwi uMnangagwa uthi uzimisele ukusebenzelana loChamisa ekulungisiseni konke okuhluphayo elizweni. UMnangagwa wethule amazwi la enkundleni ye-Twitter ngemva kwesinqumo senkantolo. Kodwa akucaci ukuthi umema uChamisa ukuthi basebenzelane ngayiphi indlela. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngempumela yanamuhla.
Ebantwini abaningi akade bebukele ngolesithathu inkantolo ithonisa ngilethemba basele bengela ukuthandabuza isinqumo esizaphuma namhlanje sona lesi siphumileyo yiswe besilindelekile. Inkantolo itheka kulabo ufakazi obuqondene lalokho obekuqanjwa obekukhulunywa iMDC Alliance ayichongo ukuthi akuzange kwenzeka lezo zinto. Kumele kucace khona lokho ebantwini ubufakazi kuyabe kufunakala ubufakazi bento ethile umu umuntu ofanele ethule ubufakazi ngulo osolayo lokho kwenzakeleyo. Izekhi ngazithi yona ubani uthola kungu 400 wena umele uveze ubufakazi bokuthi okungu 400 okutholakele isikho. Inyoka isebhokisini, ikhothi ikwe kushiloyo. Umthetho wandaba uthe inyoka isebhokisini, ngesintu sithi kakulinganiswa inyoka ngengcoza yoni khona. Awulinganisi inyoka ngengcoza yoni khona, kumele uve uvule ibhokisi ulinganise ke uphikise lokho okukhulunywe yizekhi ngebhokisi. Yebo kahamba beMDC bathe bona hayi ibhokisi vele selingcolile, kodwa inkantolo kayivumelana ngalalokho. Into esifundiwe ke kusiya phambili ukuthi ubufakazi buyadingakala, ngokunjalo ama-political parties afanele afake ama-polling agents kuyo yonke indawo agcine ubufakazi asebenze ngendlela umthetho oqanjwe ngayo yikhothi namhlanje. Asilandlela yokukuphikisa lokho, inkantolo le yokugcina phecelezi kuthiwa its decision is final, akuphikiswa kaku-aphilwa, angekwenze lutho ngakho. Yiso sona lesi sinqumo sesithethwe namhlanje, dingakala ubufakazi, ubufakazi, ubufakazi kuphela.
UMnangagwa uthi izandla zakhe zivulekile kuchamisa nxa efuna ukusebenza laye. Ungathini ngalawo mazwi?
Ngokubona kwami wenza kahle ukuthi acele umnumzane uChamisa ukuthi basebenze bonke ilizwe lisiya phambili. Ngokuba angeke ulivuse ilizwe wedwa, angeke ulivuse nxa ingqondo yakho ukuthi mina ngizano yime ngaziyo, angeke ulivuse ilizwe wedwa sethi mina ngiMDC yime ngaziyo. Ilizwe leli lidinga ukuthi abantu babuye ndawonye babambisane umthwalo phambi kwethu. Njengoba i-election siyedlule, sekudingeka ukuthi ilizwe libuswe ngendlela eqondileyo. Enxa bengahlanganisa basebenze ndawonye bakhuze umhawu, bakhuze impi, bakhuze inzondano, basebenze ndawonye kwabe kuyinto enhle kakhulu. UMnangagwa nxa engacabanga ukuthi yena angazenzela into yedwa akabuzange langene, uza kwehluleka. Kuyadingeka ukuthi asondeze umnumzane uChamisa labo bonke laba bantu ekuthini abambisane labo basebenze siyaphambili.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe, sixoxela ekobulawayo. Kunjalo nje amazwe akumanyano we-European Union kanye le-Switzerland athi isinqumo somthethwandaba lesi kumele sihlonitshwe nguye wonke umuntu. Abameli bamazwe la eHarare bethule umbiko beqonqosela uhulumende njalo ukuthi achiyane lokwephula amalungelo oluntu kanye lokuhlukuluza abamabandla aphikisayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kamangaliswanga isinqumo somthethwandaba namuhla ngoba ubevele ekwazi ukuthi wanqoba kukhetho. Uthi ngitsho lenhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network yakuvuma ukuthi amanani abantu abamvotelayo aqondile. Ekhuluma ngemva kokwethulwa kwalesi sinqumo, uMnangagwa uthe ababehlolisisa indlela ukhetho lolo olwaqhutshwa ngayo ama-observers avumelana ukuthi ukhetho lwalukhululekile. Wengeze wathi uhulumende wakhe uzalungisa ukusilelayo kumithetho yokuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo. Sixoxele lunga lebandla lezanu PF umnumzana Belief Gawule, yena oye kukomiti yedale lephalamende eyayibona ngokulotshwa kutsha kwesisekelo sombuso, othi uvumelana lesinqumo somthethwandaba.
Kakhulu kusenza sinanzelele ukuthi kulokunye sikwenzileyo okukhanyayo ukuthi ukhetho lolu silubambe kuhle njengezanu PF njengephathini nohulumende. Siyaphumelela njalo, ngokunjalo siyathokoza kakhulu ngempumela yakho. Kukhambile le mdalo lethatha indaba ngoba kube kulilungelo labo ukuthi bahambe labantu abangathi bona abasubiseki ngakho kuye kucubungulwa kubese kuphuma khona okokuphumileyo. Kulokuze niphuma nje live abantu bekhangele, konke bekhangele, abantu belalele konkeukuthi abanye bonke balethani abanye belethani, kwenziwe khonokho yiyo kuthiwa yi-rule of law egcwalisekileyo. Njalo izifiso zabantu zeneze ezigcwalisekileyo. Yebo bengabe bedanile abanye, kodwa ngileqiniso konke kuhambe kuhle sini. Sonke sesingakhangela phambili njengesizwe seZimbabwe.
Sisekelo esitsha sombuso ungathi silandelwe kuhle yini ekuphatheni lolu daba? Ngoba i-MDC Alliance labanye amagqwetha bathi kukhona okunye okungahambanga kuhle.
Uyazi mina njengomunye walabo amalunga ayedala lephalamende ababi abalova isisekelo sombuso lesi sikhona kade sesisho ukuthi ilizwe leli konke kulandelwe kuhle sithandekile ngithanda ukukutshela ukuthi kuhambe kuhle kakhulu njalo nginanzelela ukuthi konke konoko kulandeliniweyo ukuthi umpresident engacothwa kufike lokhu kuqale kukhangelwa indaba ye ulandelwe kunjalo njalo konke kwasekuthethwa emthethandaba kwakhangelwa kwalandelwa kunjalo kulilungelo lakhe lokuphikisayo asomuntu obuthi ilizwe isekelwe somuntu sombuso yiso thi esiyisho sibusilizwe yomthetho obusa ilizwe omkhulu ukwedlula umthetho nalawa madale esikhuluma ngayo amadale e-constitutional court. I-constitutional court nayo ibunjwa isisekelo sombuso selesi esasibhalayo salengizwe.
Lo ngumnumzana Belief Gawule ilunga lebandla lezanu PF njalo wayekukomiti yedale lephalamende eyayibona ngokulotsha kutsha kwesisekelo sombuso. Ubexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 esecholotsho. Selokhu sikudaba lunye isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa uDokotela Nkululeko Sibanda uthi gabayisamukele isinqumo senkantolo.
Kusejekene ukuthi isinqumo leso sigqutshwe ngumthethwandaba asihambelani neqiniso laziwa ngumuntu wonke. Okusuke kwethusa abantu kakhulu yikuthi umthethwandaba wamthe khona amanumber o-1-2-3-4-5 abasiyo into eqakathekileyo umuntu angawina nje ukhetho lanxa kungela number yokuthi uwine ngangakanani khonokho kungaziwa. Khonokho kuyinto emangalisayo kakhulu. Ngalokho-ke kunzima ukuthi abantu abahambe esikolo badlule ugrade 2-3-4-5 bakuvume khonoko ukuthi hayi bo amanumba kaqamba imanga. Umuntu angathiwa unikwe izikuje zingu-10 zingu-10 ngeke ubuye nje onto hayi mina ngifisa ukuthi ngithi zingu-12 zingu-10 kasikhulume ngokuthi zingu-10.
Nxa lingasemukeli kuyini eseliza kwenza njengoba sisizwa ukuthi akula appeal.
I-MDC iphathi yabantu isuka ebantu daba lolu lusemphakathini lusulufakwa ebantwini abangu-2.6 million abavotela uPresident Nelson Chamisa. Lokhu sikwazi kuliqiniso elimqotho ngoba kungamanumber aphuma kuzek. Yikho sithe siqalisa idaba lolu emthethwandaba sacela emthethwandaba ukuthi basivumele ngephepha elithiwa yisaphina basivumele ukuthi sinikwe amanye amaphepha awezeke atshengisa lelo qiniso. Ikhodi yavele yalela khatshana khonokho yilidaba olukhulu kakhulu olwenza ukuthi lanxa ikhodi zikhuluma le nto ezikhulumayo zibe izinto ezingeke zikholwe langumntwana okugrade 2 ngoba kusegcekeni phela ukuthi imibuzo eyabuzwa i-MDC emthethwandaba kayiphendulwanga. Nanamhlanje kakwazakala ukuthi kungani ikhodi icabanga ukuthi emashonal and central abantu abadlula i-300,000 bayakwanisa ukuvota ngehola elilodwa nje kuphela khona kulomapolling station angafikile ba-1,000.
Ye, udaba lobufakazi elabulethayo lithini ngabo obugoqela wama-V11 nani ngoba yikho kuningi uMahlula de lokho esithi ye.
Indaba yama-V11 nama-ballot box indaba ekade idingwa izana ukuthi siyikhiphe. Abalaleli bazakhumbula ukuthi singayi kukhetho salwisana kakhulu ne-ZAC sisithi hayi sifuna ukuthi thina nxa lingadinga amaphepha okuvotela lama ballot paper lapho le wahambisa khona sifuna ukuthi kube nomuntu okhona lapha azagcina khona futhi lati sifuna umuntu okhona ukwenzela ukuthi sazi ukuthi lanxa ukuthi kuzadingakala ukuthi siwavule kusasa sabe sikwazi ukuthi ngakula into elayenzayo ngesikhathi singekho. Ngakho ke lolu dubo lokuthi kufanele siyedinga amaphepha lawo thina sisazi ukuthi agcinwe izane izane lilokhu ibhizi ifake kufunayo phakathi kwawo hayi bekungaba nje umdlalo wamatophe lawa abantwana thina singabantu abakhaliphileyo mbidyana kasidlali imidlalo enjalo.
Lo ngudokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare.
Ubulawayo wamukele impumela yomthethwandaba owe-constitutional court ngemibono ehlukileyo. Iningi lisithi umahluli omkhulu waleli dale uJustice Luke Malaba ugcizelele kulokho obekuvele kwethulwe ngabe-commission ebona ngezokhetho eyezek ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa unqobile. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Chuma uthi kumele abantu bamukele osekuphume edale.
Ngithi njengoba idale liphezulu lapha eZimbabwe selikhulumile akula okunye esingakwenza osekusele ukuthi sikwamukele ungakhathalekile ukubana siyathokoza ngakho kumbe kasithokozi ngakho.
Umnumzana uMnumzana Farai Dickson yena usole ukwahlulela kwaleli dale kanye lokusebenza kwezek.
Angithabanga uChief Justice, he spent too much time ekhuluma ngendaba yokuthiwa figures are not important. Nxa izek yatshintsha ama-figures, nguba nowanika izek ilungelelo ukuthi betshintshe ama-figures. So anyway, sebenzi ijudgment yabo singathini.
Ilunga lezanu PF unkosikazi Rosemary Shitobori ngomunye wabajabulela impumela yeConcord.
EConcord sithi thina vele sasiwinile noma kuyikuthi vele kusiwe siphambaniswa nje ngokuthi umuntu ngeke avume ukuthi yena udliwe, kodwa thina siwe sidlile, sibe siwinile. Ama-elections it was free and fair.
Amalunga ebandla elibusayo bahle baqala ukujabula kobulawayo ngemva kokwethulwa kwesinqumo sokunqoba kukamongameli Emmerson Mnangagwa, umkhokheli wezanu-PF. Amapholisa ebezulazula ehlomile elezimota zamanzi alumayo zimile ebulawayo Light City Hall Car Park elinde ukuthi mhlawumbe kungaqhamuka udlakela, kuthi emigwaqweni emikhulu yakobulawayo yonke engena edolobheni amapholisa ebevimbile ngenkonxa kodwa bengamisi izimota. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lobe kungu Anastasia sitshela ke ngezakhamizi zakobulawayo eziveze imbono ehlukeneyo phezu kwesinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court. Siye edolobheni leGwanda sizwe ukuthi u-Albert Ncube uxoxele zakhamizi zathini ngalolu daba.
Iningi edolobheni leGwanda beliqhubeka ngemsebenzi ensukwini, kuthi lalapho uMahluli eqeda kwethula isinqumo akuzange kwazwakala imisindo abakade besijabulela. Iningi belimdambiyana njalo lithi belikhangelele ukuthi idali lizathi ukhetho luqhutshwe kakutsha. Kodwa uMahluli Chief Justice Luke Malaba uthe umkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa wehlulekile ukuletha ubufakazi obugcweleyo okudalwe ukulahlwa kodaba lwakhe. UMnumzana Msizi Gumbo ngomunye walabo abaveze ukudana ngalesi sinqumo somthethwandaba esithi kusasa eZimbabwe iluvilibana.
Sesikhangelane lakho yi-5 years zokuhlupheka. Isinqumo lesesithethwe yi-Constitutional Court yisinqumo esivisela ilizwe lonke leZimbabwe, uZulu wonke weZimbabwe ebunzimeni ade yibo.
UNkosazana Juliet Kiwani, umqondisi wenhlanganiso yabomama e-Women Development Association of Zimbabwe, WODAS, uthi sokuyisikhathi sokuthi uZulu abambane alungiselele lakusasa.
Ngiyakwazi ukuthi abantu akade befisa ukuthi uChamisa awine ikuli court babuhlungu. Kodwa engucebisayo ngalesi sikhathi ukuthi njengesizwe esikukhangeleleyo ukuthi umnotho wethu uchithakele sibili, asubumbenini.
Isikhulumeli sebandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Chamisa ezansi emandebeleni umnumzana Eke Moyo uthe lesi sinqumo kasibaphathi kahle.
Thina sithi hayi, nxa ewinile asimboneni eimprove ilizwe, nxa ewinile asimboneni i-economy eimprova, yikho esiza kubona ukuthi for sure uvotelwe ngabantu khona vele kuzakhanya njengoba sisiya ukuthi liqiniso yini uwinile yini. Singabe siswele ubufakazi lobo abakufunayo, kodwa sisiya phambili kuzakhanya.
UMnumzana Malaki Nkomo owebandla lezanu PF uthi sinqumo esithethwe lidale siveza mgceke ukuthi uMongameli Mnangagwa wanqoba kungela kuthandabuza.
Mboni ngani ngezinye indlela ubaba u-ED azangaphikisani lemithetho yonke ekhona constitution yelizwe leZimbabwe, ukuthi uma sokuthe kwaba lophikisayo ame kukho konke ugcotshwa kwakhe ayikho akwenzileyo ukuthi angagcotshwa. Usenqombile ubaba u-ED, akusela ngendlela esingayitsho ukuthi lapha nangabe uhambe kwathi kwathi, kodwa iqiniso elikhona ukuthi usengupresident welizwe leZimbabwe.
Ocubungula ngezombusazwe uMnumzana Mlamuli Nkomo uthi bekusobala ukuthi uChamisa ngeke aphumelela.
lanxa abayebele themba kodwa bekuvele kusobala ukuthi abazomthetho bake basolwa kwezinye indawo ukuthi bangathi kulohlangothi abalusekelayo kulezi zombangazo.
Umongameli Mnangagwa ukhangelwe lokuthi agcotshwe phakathi kwamalanga amabili alandelayo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Siye ngase-South Africa lapho izizalwane zeZimbabwe esezikhuthaze khona umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi agcwalisise izithembiso azenza ngesikhathi ekhankasela ukhetho. Kulandela isinqumo salamhlanje esenkantolo esithi nguye owanqobayo kukhetho. Kubika uBenedictine Hlapho.
Ngemva kwalesinqumo esethulwe umahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba, iningi lezalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi akusela ngenye indlela ngaphandle kokumukela isinqumo esethuliweyo. Isizalwane seZimbabwe njalo ngumculi uPromise Sibanda uthi bazalinda baqale babone ukuthi umongameli Mnangagwa uyenelisa yini ukuletha intuthuko abebeyikhangelele.
Mina njengomuntu okudiaspora ngithi hayi sizaqala silinde kancane sibona ukuthi ukuguquka lokutshintsha kwezinto kuzayenzakala yini. Ukuvela kwamathuba omsebenzi and kube khona ama-radio stations amatsha avulwayo, kube lama-TV station avulwayo.
Le yinto egcizelelwa ngumnumzana Lebani Nkomazana, yena othi umongameli Mnangagwa kuzafuze enze njengomongameli welizwe hatshi owalabo abamvotelayo kuphela.
Nangagwa kuyamela ahlale phansi ahlanganise isizwe, ahlanganise ama-regions wonke, alethe ndawonye abantu beZimbabwe bakhona ukusebenzela ndawonye, ama-investors engene elizweni laseZimbabwe. Kuyamele njalo akhulumisane lamazwe angaphandle ubana iZimbabwe ithola ukwethembeka, ama-investors ekhona ukungena elizweni betshala imali zabo.
Unobhala jikelelwe bandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngabutho Mabhena uthi umsebenzi omkhulu obhekanele umongameli Mnangagwa ngokuthuthukisa umnotho welizwe.
Kumele uhulumende weZimbabwe azame ukuthi ayakhe umnotho welizwe lakithi, abantu abatsha bathole imisebenzi. Kuyisikhathi sokuthi ezalwane zaseZimbabwe zibambane kwakhiwe umnotho sa-2017 ukuthi kumele kube le nkulumo ekhona esibiza sithi National Economic Dialogue.
Iningi labeZimbabwe kwele South Africa bathi bebekhangelele ukuthi bandla le-MDC Alliance lizanqoba kube lohulumende omutsha ozaguqula izinto labo babuyele ekhaya. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Singene kwezemidlalo, silo Joseph Njanji.
Incwadi yethunyelwe ngabenhlanganiso yePremier Soccer League namhla ntambama ithi kule midlalo emithathu esidlulisele phambili idedela ukugcotshwa kukamongameli welizwe Emmerson Ntambuzo Mnangagwa ngensonto esigodlweni iHarare. Imidlalo le ngebalisa emibili okumele idlalwe esigodlweni iHarare phakathi kweqembu leBlack Rhinos leliHarare City kanye nobekumele kube phakathi kweqembu leDynamos leCapes United kanye nomdlalo obekumele udlalelwe edolobheni leZishabane phakathi kweqembu leShabane Mind leHighlanders. Kusenjalo iqembu leChicken Inn lizemukela eleZPC Kariba ngensonto enkundleni eluveve ngemva kokunqoba eleHighlanders nge-3-2 ngolwesine. Njalo lempumela ithile eli qembu lihlezi endaweni yesithathu elinemiklomelo engamashumi amane lane. Lesi simo sitsho ukuba iqembu leChicken Inn selithiwa ngemiklomelo eyi-92 liqembu lihlezi phezu kwengalane ele-FC Platinum. Kodwa umqeqeshi walo uJoey Antipas uthi lokhu akutsho ukuba sebencintisa ukuphakamisa isicoco.
Asifuni ukuthi sizithezele olulenkume ngokuqala ukukhangela ukuthi amanye amaqembu adlala njani. Kodwa esizaqhubekela sikwenza yikuba siyale silokhu sikhangele umdlalo lo esiyabe sibhekane lawo, ngoba wona impumela yawo iyabe isezandleni zethu.
Imidlalo yevikile amajima amabili lani esigaba seKasilaka Premier Soccer League yona iyaqala kusasa lapho iqembu leHerentals ezadibana khona leChapungu enkundleni yeRufaro kuthi iqembu leFC Platinum lona lizemukela eleBulawayo Chiefs ngaseMandaba. Kweminye imidlalo yangesonto iqembu leMutare City Rovers lizahlala leLinkeze Platinum Stars ngaseVengere, eleNitrude lizadibana leLeyada enkundleni yeAskond kuthi iqembu leTriangle lizadlala leLebulawayo City ngaseKipo. Sikhangele umdlalo kaKhilikithi. Umncintiswano weBonsa Spa 2020 ufika komlindo uyacina ngensonto lapho iqembu leBlazers kanye leqembu leBajers azadibana khona kufinal endaweni yeOld Mutual.
Siyabonga jaha kwanele mthokazo omuhle lingayikatshana luyalandlela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamile inkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.